isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhlanje ngolwesine mhlaka 5 Julukazi 2018 igama lami nguGift Stube. Endabeni zethu lamhlanje umanyano we-MDC Alliance futhi uzatshengisela emgwaqweni ngeviki ezayo esola iZimbabwe Electoral Commission engaqhubi kahle ukhetho.
Akulakhetho esicabanga ukuthi lingenzakala luphumelele iZEC ingayenzanga ukuthi indaba yama-ballot paper lendaba ye-voters roll ibe segcekeni.
Abatsha bakhulumisana ngesimo sezombusazwe kwele Zimbabwe.
Inhloso yohlelo lolu senzayo ukuthi senelise ukuthi sinike intsha ikakhulu ukuthi benelise ukukhulumisana ngokubambana kwelizwe.
Ilizwe leMelika linanza usuku lukazibuse.
Bathi ngesikhathi iMelika ithole uZibuse kwakungakayakhiwa njengalokho esiyikho lamuhla. Yikho kumele sikufunde eZimbabwe nokuthi kumele ilizwe lithuthuke abantu bethole okungenza impilo ibe ngcono.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umanyano we-MDC Alliance futhi uzatshengisela ngolwesithathu ngeviki ezayo usola ukungaqhutshwa kuhle kwenhlelo zokhetho yiZimbabwe Electoral Commission. Ukutshengisela lokhu kusekelwa ngamabandla atshiyeneyo athi iZEC ikhanya ithatha uhlangothi lweZANU-PF kulolu khetho. I-MDC Alliance ithi kumele iZEC ivumele amabandla aphikisayo babe khona ekudindweni kwama-ballot boxes, ama-ballot papers lokunye okufanayo. Untungameli Mgomo we-Studio 7 uxoxele uDokotela Kululeko Sibanda oyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Jamisa yena okhokhela umanyano we-MDC Alliance. USibanda uyachasisa ngezikhalazo zabo.
Okuqakathekileyo izizalo nje Zimbabwe fundisi kunanzelele ukuthi nxa iZEC ingalipho lomqhila akula sizathu sokuthi yale ukuthi nxa siyaphrinta amaphepha okuvotela kuhanje abantu bonke bekhona ukuma babona ukuthi bekusenziwani. Okwesibili, akulakhetho esicabanga ukuthi lingenzakala luphumelele iZEC ingayenzanga ukuthi indaba yama-ballot paper lendaba ye-voters roll ibe segcekeni ngoba i-ballot paper le-voters roll yizindlela ezimbili eziseleyo ekuzalu ezokuthi icile ngazo. Ngakho ngeke upresident uNelson Mhlaba ukuthi ngeke bavunyele ukuthi baqhubeke besenza njalo iZEC kuzafanele yazi ukuthi awusoze uvumele ukuthi baqhubeke ngaleyo ndlela.
Nxa ukhuluma nge-ballot paper ekamongameli Dokotela Sibanda uthi wena iZEC ifake umongameli Mnangagwa phezulu liyibonile yini i-ballot paper leyo laba leqiniso lokuthi impela ngeqiniso?
Hayi, vele phela udiboko lokuthi into engaziyo abantu bezano mntakamama ukuthi akusekho umuntu othanda izano. Bakhona abantu basebenza eZEC ababuye begidiba beklabalala betaba umkhosi babuya nesample bazi ukuthi lina bantu i-ballot paper leli selilenziwe ngendlela engekho emthethweni phangani libone. So kuliqiniso mpela sethi kumele ngase sawubona ukuthi ayikho nje ngikhuluma, kuliqiniso ukuthi iZEC isithethe i-ballot paper yaliphrinta ngendlela ukuthi upresident emasangaza la isilakhe seliye lokuqala kukhona nesibili okuyinto engekho emthethweni njalo into engavunyelananga lamanye amabombi la ezombuso saze aphathekayo kukhetho lukamongameli.
iZEC ibithembisile ukubana izamema wonke amabandla, izanxusa wonke amabandla ezombusazwe ancintisayo ukuthi abe khona ekudindweni kwama-ballot papers la. Kusuke kwathini?
Yilo lolu dibo phela sina sikacabanga ukuthi hayi upresident Emmerson Mnangagwa kusuke kwathi hayi lokho ngeke kwenzakale ngoba lingakwenza ngizehlule ukwenza isito kungenzakala ngizehlule ukwenza isitoti sami sokuthi ngenzeni ngiphrinta amaphepha ngokufuna kumbe ngibe namaphepha avela kwezindawo angasolawa avele lapha. Yikho kwenza njalo lathi sivele sisethe ukuthi hawu umuntu abantu laba bayalinto elula kangaka engeladubo asangasele ukuthi basinike izimali zokuthi kumbe sibe sithola amalanti kumbe ezamabhasi ukuthi sitholakale sikhona khona ngani lapho ukuthi indawo kanamaphepha sithethi nasizadinga abantu bethu abazabe bekhona nje babona bakhangele ukuthi kuphrinta amaphepha amaningi ongakanani njalo aphrintwa ngoluhlubani njalo nokuthi owaphrintayo ngubani bayibone le inki esetshenziswayo ukuthi yiphi esetshenziswayo ukuthi kudindwe lamaphepha kodwa uZulu weZimbabwe ufanele laye acabanga azibonele abantu beZimbabwe bafundile ukuthi kathi okwalayo okuzima kumbe kungathiwa kumbe kungathiwa i-security threat angiyiboni sokuthiwa yenzakala ukuthi hhayi amabandla aphikisayo angabakhona amaphrinta asuzasebenze kuhle akula ngitho nasizathu esisodwa esingaba khona to indicate that there would be a problem with ZEC allowing other parties to monitor the process. It really will cost ZEC nothing. ZEC, I saw the iswele lutho kumbeni iqine yaba lendleko yokuthi ivumele amabandla aphikisayo ukubuya lapha ebindela khona amaphepha okuvotela upresident namalungu eParliament la amakhasirini.
ZEC nxa ingasalungisisanga izikhalazo zenu Dr. Sibanda, umbuzo omkhulu ngothi eliza ngena yini kulolu khetho kumbe kalisoze lingena.
Now, nxa ukhetho lusenzakala, luzenzakala ngoba iZEC isicabanga ukuthi no, kufanele senze ukhetho ngendlela esemthethweni. Abantu bathi hayi, we want to vote this year, but we want to vote in an election that we can believe in. Kufanele iZEC ilungise lezi zinto. Kumbe nxa iZEC isehluleka, hayi, iZEC ayiphume. Yikho esiza kucela thina ukuthi hayi, iZEC iyehluleka. Ngalele-ke ngayishiyane le ndaba zokhetho kwele Zimbabwe bese sicela iSADC, African Union, abo-United Nations ukuthi please come in sincedise iZEC ngoba iyehluleka ukuthi ithi hayi kupresident uMnangagwa nxa efuna ukuzocila.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, sixoxe laye eseHarare, ngasenelisanga ukukhuluma leZEC kanye lebandla leZANU PF ngodaba lolu. Incwadi kwezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi kumele uhulumende kaMnangagwa alungise okuhlupha umanyano we-MDC Alliance.
Lo nyaka besikhangele ukuthi yiwo umnyaka onganintozi obanzi zibalulekile ukuthi i-voters roll yethu ngayilungisiwe i-ballot paper ngayikuthiwa kulungiswe ngendlela. Kodwa nxa kuyukuthi i-alliance ibambene bachuchise uhulumende ukuthi lokhu kulungiswe before i-election ngibona ngani kungalunga bangakwenyeli ngoba uyabe usuhamba ususiyazilahla ukuthi hayi ngiyahamba kuphela ngiyevotelwa kodwa ngizaluza ngoba into sivele zitshekile.
Bathi khona bona bazatshengisela ngomvulo sibile emgwaqweni bekhonona ngakhonokho kambe kuzasebenza yini ukuthi kungagcina kuguqulwa nguhulumende?
Nxa kutshekile uhulumende kumtshekele kuyimpambaniso kungasiyo into ayenze ngabomu kuzamela lalele izifiso zabantu udemonstrator kwabantu lokhani ukuthi ngenxa ukuthi udemonstrator kwabantu bademonstratele ukuthi asilungise nini izinto zihambe ngendlela sesidine ngezinto ezingahambi ngendlela sonke isikhathi.
Nxa ukuthi-ke bayenze ngabomu akusoze kulungiseke phela ukhetho soseduze la
ungababona besala ukulungisa kumbe besithi hayi izinto zilungile laba balamanga kusho ukuthi yinto eyenziwe ngabomu. Kodwa nxa kuyinto engenziwanga ngabomo bangalungisa i-voters roll. Abantu sonke vele sivota ngezithupha. So nxa kuyikuthi i-voters roll isitshekile ekucineni sokutsho isikhathi sesiphelile, izithupha zethu zikhona, we can still use them kuhamba siyevota.
Kwenziwa kuyini ukuthi uhlale kuhlupha kangaka khonokho kwenzakala kule Zimbabwe nxa kusenziwa ukhetho?
Singakutsho ukuthi ngokweZimbabwe but ngabona luhlango lwepolitics. I-politics zonke zinjalo zitshekile nakhona apha lapha esikhona kuyatsheka kodwa kumele okweZimbabwe kulungisiswe ngoba iminyaka seyaze yaba ngu-37 kanti esiya ku-38 silokhu izinto zitshekile. Khathesi sifuna ukuthi izinto zihlunge kodwa utsheka kwama-voters roll lokhu kutshekile ilizwe yomhlaba wonke thina sifuna sokwethu kulunge.
Ye, masu ungacebisa-ke umanyano we-MDC Alliance uphume yini kukhetho lolu kumbe ubambelele phakathi khonapho ungabatshela uthini?
Ayi, mina ngabatshela ukuthi kabafaki pressure uhulumende azalungise. Singalali izinto zize zilunge. Kumele nxa kumele ukuthi silale phandle silale phandle kuze kulunge kuze kufikelelela ngalokhu uvota ngoba nxa bengalungisanga akuvoteki ngoba sebezibhelisa phandle abantu bazavota njani siphandle.
So kuyasebenza khona okwesibili nxa abantu bengathi ayitoyitoyi bezinto nje.
ezweni nxa kuyikuthi opposition vele i-alliance ile support sibambe sibili 24/7 kungalalwa sibe sitshintshana abanye bavuka semgwaqhoni kumele belungise kumele izifiso zabantu zisebenze singayekeli sikhalale singajikeli lengu kumele sifake i-pressure kuze kufike ilanga lolo lokuvota sifake i-pressure labafuna ukuyavota baze behlule ukuthi bazavota njani
unkosikazi Priscilla Ndlovu yincwedi kwezombusazwe sixoxe laye esedorobheni leSeattle eWashington khonapha kwele Melika. Abatsha baxoxisana ngembali langesimo sezombusazwe kwele Zimbabwe khona manje benze lokhu emhlanganweni oqoqwe yi-Envision Zimbabwe. Ubathabile Masuku usedulela lolu daba.
Omunye wezikhulumi njalo engumqoqi wohlelo lolu, umnumzana Bakla Tambo, uqale ngokuchasisa ngokuthi iZimbabwe inje ayizazi lapho ekhona ngoba akula owazi iqiniso ngayo, njalo imbali yayo ihlala iguquka sikhathi sonke kusiya ngokuthi ngubani oyixoxayo.
Inhloso yohlelo lelusenzayo ukuthi senelise ukuthi sinike intsha ikakhulu ukuthi benelise ukukhulumisana ngokubambana kwelizwe ukuthi ilizwe leZimbabwe selihlangane lodlakela oluningi kakhulu okwamanje sesibona abantu belwisana sesibona abantu njalo bengani ukuzwanana kungani kuba kusibakhatshana nxa sibumba ilizwe elisingathi liZimbabwe singenza kanjani ukuthi wonke umuntu intsha labakhulileyo ukuthi bazizwe beyingxenye yelizwe leli leZimbabwe.
Omunye wabakade bekhona kulumbuthano uLilian Muzambwa uthi akula kubambana kwabantu elizweni kukhulunywa ngakho nxa umuntu efuna ukungena esikhundleni. Abantu abangenayo njalo bazilungisela bona bodwa bengalungiseli wonke umuntu.
Bengikhona ehlelweni eNorth American Space sikhuluma nge-national cohesion ukuthi iway forward kungaba yini njengabantu beZimbabwe. Okukhona kathesi ukuthi asilayo lento kuthiwa yikubambana elizweni lethu. Kuba yinto nje ekhulunywa ngalabo abasebefuna ukudinga ukungena ngesikhathi sokhetho lakho bengena bengakhangeleli ukuthi balungisela wonke umuntu kodwa balungisele zabizisa kuphela. So ukuba lenhlelo ezinje kuyasinceda kakhulu because kuyakhipha leyo TF ebantwini. Kufanele ukuthi kwenzakale on a larger scale ngingathi ukuthi wonke umuntu akhulume nabo gogo abasemakhaya babe lalo lolu hlelo bakhuluma okusenhlizweni zabo.
Umnumzana Augustine Mahlangu uthi ufisa ukuthi kube le ndawo yokuqalisela indaba zokubambana.
Ukuthi sibe lokubambana njengabantu abatsha. Ngibona ngani kuzathatha isikhathi because thina some of us azange siphile okubonakale endulo oku-affecta ukuthi sehlukane kodwa kukhona esikutshelwe ngabadala so silamaqiniso atshiyeneyo omunye leqiniso lakho omunye leqiniso lakhe so kuzadingakala ukuthi wonke umuntu kube le ndawo yokuthi sibe leqiniso esilibonayo ukuthi li-general liyaziwa ngumuntu wonke yikho mhlawumbe okungaba yi-starting point lapho esingaqalela khona ukuthi singaba lokubambana.
Unkosazana Sakhile Dube uthi kumele kube lezindawo zokukhulumela ezingeladlakela. Uthi uhulumende kumele enze lokhu kube luhlelo olumemetheka indawo yonke kuveze iqiniso.
Mbona ngani kuyanceda the more people talk bebelokhu bekhulumisana bekhupha amaqhubu lawana kulokuthi bebe bevalela phakathi ukuzonda ukukhonona ubuhlungu ababuzwayo kugcina kusiba yimikhuhlane kugcina kusiba yi-best out ngezinye indlela bebulalana besenzelana udlame xa sikhuluma sihlangana senelisa ukuthi khona sithole ama-spaces anje okulokuthula khona esibonisana calmness kanye lama-facts khangela ukuthi kanti vele i-history thini kungela emotion efana la esiyibona ku-social media eyabe ijotshozelwa ngaba abantu abavele belenjongo zabo ezingekho right.
Ilizwe kumele likhangele kwamanye amazwe anjengeKenya yona esibuye lenhlanganiso okuthiwa yi-National Cohesion and Integration Commission ehlose ukukhangela izehlakalo zakulelo lizwe ezenzakala ngesikhathi iKenya ilokulwisana kwemihlobo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo, mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ilizwe lemelika linanze usuku lukazibuse izolo kulabantu abaningi abathe gwaqa endaweni ezijiyeneyo lapho abatshengise ukuthakazelela okwenziwa ngabalikhululayo. Umongameli Donald Trump lomkakhe unkosikazi Melania Trump bananze usuku lolu ngokuhlangana lebuto. Kwabanye abantu lesi bekuyisikhathi sokuhlangana lezihlobo labangani njalo lokuzama ukukhuthaza uzulu ukuthi elemelika libe lozibuse ogcweleyo. Ilizwe leli lakhululeka mhla ka-4 ngoNtulikazi ngomnyaka ka-1776. Kambe leZimbabwe lingafundani ngozibuse wemelika? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Bhidizela Ngcobo, izalo zeZimbabwe esihlala kwelemelika.
Singafunda ukuzithuthukisa. Bathi ngesikhathi imelika ithole uzibuse kwakungakayakhiwa njengalokho esiyikho lamhla. Bathi besikolapho bahle bakhuluma bona ukuthi sibakhangele i-development, balungisa, bakha amadolobho, balungisa imigwaqo, benzani. Yikho kumele sikufunde eZimbabwe khona ukuthi kumele ilizwe lithuthuke, abantu bethole okungenza impilo ibe ngcono.
Kodwa konke kolokhu nxa sikukhangele kuqalisa ngaphi ukwenze ukuthi kube le ntuthuko elizweni?
Kuqalisa ebakhokheleni. Yabona eMelika lapho bathi bethole uzibuse, abakhokheli babo bakano-George Washington babe lombono. Umbono wabo wangasuwa ukuthi benothe bona bethuquluze umnotho wonke ube ngowabo. Umbono wabo wawukuthi ilizwe lonke lithuthuke, yikho bapha izabelo abazothi ngama-states lapho bazipha amandla, ama-states wonke lawo ale mthetho yabo ayazigavena nxa singasebenzisa lolo limo. Okuyinto okufanele sifunde naleZimbabwe ukuthi izwelelani ukuze lithuthuke, kasinike izabelo amandla, isabelo lesabelo sizithuthukise sodwa.
Kodwa nxa sikhangela njalo siyabona ukuthi ilizwe lemelika lalo kukhona elibhekana lakho okunjengokungavumeli abantu abavela kwamanye amazwe ukuthi bazehlala khonapha njengakhonokho okwenzakala ngaphansi kukahulumende kamnumzana uDonald Trump. So ke ungathini nxa ukuthi kunjalo kwezikhuluma nje khonapho ngeZimbabwe?
Uyabona ukuthi abantu abavela kwamanye amazwe babuya vele sesingathi ngama-skills achiyeneyo, ukhalipho okuchiyeneyo. Okwenzithi imelika ibe yikhonokho eyikho lamhla ngabantu abavela kwamanye amazwe. Yikho kufana lakhonokho eZimbabwe. Yona iZimbabwe layo ukuze ithuthuke ngesikhathi sikaSmith kwakulabantu beMalawi, kulabantu beZambia. Babuya bonke labantu beMozambique, babuya bonke basebenza kunye bazithuthukisa. Oso kusenziwa nguDonald Trump yikho kuzabulala ilizwe ngoba ungaqala ukuthi funa khona abavela endaweni enja sibafuna, abavela endaweni enja sibafuni. Uzekela ukuthi abantu kunamanadebele imbono ekhaliphileyo bagcina bengasabuyanga. Abanye bakhona bayagcina sebesukile, sebevaleka, sebehamba. So lolu nyawo esesinyathela ngalo lolu ngaphansi kukaTrump lunyawo lubi kakhulu.
Kodwa kuyalungiseka yini khonokho?
Yikho kuhle ngemelika. Antsho kuyavotwa kathesi khonapha ngoNovemba. Kuzokuthi futhi ngeminyaka elandelayo ngo-2020 lapha kuyavotelwa futhi upresident. Bakulungisa ngokuvota. Sonke isikhathi kuphela bayagijima bevote, yikulungisa kwakhona.
Umnumzana Bhidizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kwele Melika. Sixoxelaye eseMaryland khonapha ke kwele Melika. Wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yenguqu eWorld Cup kusasa kwele Russia. Iqembu le-Uruguay lincikilana le-France kusigaba sama-quarter finals kuthi ke ele-Brazil lizadibana lele-Belgium. Kweminye imidlalo ele-Sweden lincikilana lele-Britane, ele-Russia lilwisana lele-Croatia. Amaqembu azanqoba emdlalweni lo azaqhubekela kusigaba sama-semifinals. isigaba ke lesakadezi sizithi spoke lani nje ngokuthiyeneyo siyakhangela konoko kwenziwa imthwakazi Republic Party ukuthi liyakusekela kumbe haji kumbe konoko ekufisa ukuthi kwenziwe libandla lumanyano we MTC Alliance liyakusekela kumbe haji asixoxeni khona manje uzathi ungena khonapha kuhlelo utsho ukuthi wena ume ngapi xa sikhangela kwezokukhetho ukuthi usekela iMDC Alliance ethi ifuna ukuphuma ethi ifuna ukuphuma khonoko okwenzakala eZimbabwe ngoba iZEC kayenzi kuhle kube zokusita okunye kwangkhona khona kwesikhuluma ngakho ngwemthwakazi phela ukuthi kambe khonoko ukuthi bavimbe ukuthi bavale ukubandlululwa kwabantu besintwini ngikubona njani so ke singazi ukuthi silobane ecingweni ngizokuthwala silomlaleli sabona mfowethu
yebo nkosi yami
ngikunjani mfowethu
siphilele njani lani
ngiyaphila ngikhuluma lobani
so khuluma lo Oscar Ncube ekuseni
ye uthini baba Ncube
ye okokuqala yona iMDC mayithi ifuna ukukhalala mina kamboni ukuthi kuyinceda ngani lathi ukuthi kusinceda ngani kasikuboni mayikhalala kayikhalale thina esiseleyo lawona lawo mabandlali ngeneyo sizasala sivota sizo siyinele amboni ukuthi kusinceda ngani bekumele ukuthi bona ngesikhathi sesekhona phakathi kwesikhathi kungakavota izinto adumele ukuthi ngade bezilungisisa bekhuluma ngazo bebelibele belele benatha besidla izimali lezi ade bezihola njalo osokukhona kathesi bona sebefuna ukuthi yonke into kulalelwe bona kanti bona yibo babona bodwa ukuthi kule zinto ezonakalayo ngaphi babona kangakanani bona siyakwaziyo ukuthi uhlupho lukhona kodwa kathi ngesikhathi sokugcina khona bezahlaba umkhosi kangaka bebevele bengaphi siyakwazi uhlupho lukhona kodwa bebelele besiziza advocate labo kodwa beleli bengakwazi ukuthi advocate babo kumele bakusebenzise njani kukhangeleka ukuthi mabe phuma kabaphuma mboni umuntu ukhetho lungamiselwe eMDC
awubona ngencube
eh ukuthi wena ubona njani bese sithi ke lokho kokuthi okobandlululo olukhulunywa komthokazi ngale lokho kukhona into ephilayo iqale kudala la ngase sikhuluma kathi sesikhulume kakhulu sesikhuluma ngakho kodwa ke kulokwesaba kodwa thina abanye sasivele sikhuluma ngokwami nganzele ukukhuluma ngakho isikhathi sonke abazali bami noma izihlobo zami bazathi awuzakufa ngithi akuba msebenzi kathi vele abafayo bona bawinana ngithi bafa bekhuluma indaba ezifana nezinto ezina ngingcono kangakanani kulapho
yeah uzawakhulu Ncube vala ngamafutshane baba sokulo muntu ecingweni siyabonga kakhulu vala 10 seconds kuphela
esikufunayo thina sithi imthwakazi kayiqhubeke iqhubekele phambili athi siyincedi sibengenzi into ebodwa kwenzela into leyinenetheka indawo zonke ezikolo la ngathi konke indawo akube njalo kuqhubeke singami sikhululeke ngoba sibhidezele ngiyabonga
iye Ncube siyabonga kakhulu silomunye ubaba futhi lapha osecingweni ukuthi siza ukuthi silobani baba mgcine ekhaya sabona baba
yebo tibele njani
ngiyaphila sibili ngamafutshane sibili ngoba abantu abaningi bafuna ukungena wena ubona njani kunoko kufuna ukwenziwa i-MDC Alliance njalo lokwenziwa imthokazi Republic Party phongukuthi kuchachaka ngamafutshane
hayi mana tibe ngiyengibekele i-MDC eceleni ngikhulume kamthokazi
jova khona
indaba kamthokazi le yokubandlululwa indaba yasuka kudala dufi kulamakhampani amaningi wahamba ukuthi ukhangela ngendlela abaqhatha ngayo uyafaka amaphepha umntwana efundile ekuthele yonke ama-certificate esikolo kodwa abamqatshi kule ndlela abenza ngazo abanye umuntu ubuya evelela kwenye i-province afika asebenzise i-adresi ezihlobe kobulawayo kumbe i-adresi ayithethe nje endlini ezidlulele usekwazi lapha kusemabhwekhi uzathatha i-adresi ahambe eyiqatshwa ngayo into le yasuka kudala kunamakhampani amakhulu anjeabo-deriboard railways yimi nahamba emapholiseni into ekhona upit and pan mna njengahamba umntana ami efuna umsebenzi ngo-January lo nyaka uyazi basitshele ezinye izinto ezokuthi zasehlula udinga kuphi nakuphi wathi no ngilalokhu nge-honors degree this and that kodwa wehluleti bamqatshi ko-pit and pan nangokwami ngahamba lo mntwana siyathenga phakathi sabona i-advert wase wakhuluma nabo bosi wehlula into le isuka khathana kudala and ilusizi umntana ami esikolo ngathi ngithatha ibhuku lesikolo lo nyaka kumbe kule nyanga ezimbili ngamangala kubhalwe rare riroru mina ngathi ufunde esikolo u-aranye imazi lakathi sesintwini nasemazi but uteacher wamakakhwethu orare riroru kutshoni khona kuya lusizi lolalo zekhaya lusizi silothi vele into yabona umthakazi 120% ilusizi yenza vele asisakwazi lokuthi sisuka ngaphi siya nga especially isizwe esingalamasiko esilahlekileyo
ye isikhathi
upresident weboswana umhayi wakhuluma ngesitwana wathi ilizwe kumele libe lamasiko liqondakale libe nendlela umthala umzila lapho lihamba khona liyanga thina sina umzila akula ndlela esihamba ngayo silahlekile nje sisiphofu
siyadumisa kakhulu sibonga kakhulu
ngoba sabe sithola ugodi sihamba siqoqoda siyalazi lapho siya khona lokana lusizo kwenze ukuthi abanye abantu bayakhuluma bekuvala ngathi ipolitics lokwazi akunabandlululo into zizama ukulungisa
hayi siyakuzwa kakhulu sibila sikukhathi khona hamba ngoba isikhathi abantu baningi besifuna ukunika umuntu oyedwa 1.5 minutes kuphela siyabonga kakhulu mzala sizakufonela ngesikhathi esizayo ye ngizokuthi sosilobani futhi ecingweni sawubona mfowethu yalo
yebo Dube
ye ngibani
yebo Dube
ye
kusola
akutho phela baba ukuthi wena ungibona njani mdaba lo
mina Dube vele luba kuya ngami luba vele mnabe ngifana no Trump Dube ukuthi na siyafaka umduli ngempela Dube sifaka umduli sethukanise mina ngiyasupporta kakhulu le Dube
ye kodwa kulwisa akulingeke kuyakwiza kwenza kube le mpi phela lokhu baba
Dube kakulandaba Dube kodwa ke okufanele ukuthi abantu bakhululeke into ebaluleke ukuthi abantu bakhululeke Dube kona kuyinto akusonto e-right kodwa Dube kuyinto ebalulekileyo kakhulu ukuze abantu bakwazi ukuthi basebenze kahle abantu baphile kahle
hayi siyakuzwa kakhulu sibili kodwa ke akulungiseki ngomlomo phela okunwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo mzana
abantu balenkani Dube kodwa kunzima ukuthi bakulungise ngomlomo kodwa ke yebo siyafisa ukuthi izinto ezinjalo zihlale phansi zikhulunywe njengoba besenza kanje betshaya amatoyitoyi caba ukuthi hayi kuzoba njalo kulunge bazovuma bazozwisisa
hayi siyakuzwa kakhulu sibonge kakhulu mnumzana uthi sibone ukuthi abanye bathini khonapha ke kufacebook singazithi kulo munye futhi ecingwane ngizokuthiwa ke samdinga omunye ke ubayana Wellington Painters uthi siyakuzwa Dube lami ngiyabonga ukuthi mfowethu usibukele lapho khona khonapho kuzobuya ke uMJ Titsa Ncube uthi good job mfowethu Lashaya kuzobuya ke uTitsa Ncube uthi bravo khonapho ngabeni ndiyandomkhonto Khumalo siyazama ukuthi sikufonele mfowethu la khonapho Ncube kuzobuya uDezel Dube uthi ngibukele Dube siyabonga kakhulu mfowethu Dube kuzobuya ke sibona abanye ulast machire la ukuthi ubukele kuzobuya ke lo Charles Charles la ukuthi ngikhona mfowethu then kuzobuya ke uK Banda uthi lami ngikhona ngizokuthatha silo baba Ncube Ncube kunjani
yebo livuka kaDube
ye ibizombani sithatha two ibizombani
hayi ibizo kumajaho waNcube baba buya lapha kokhodlwa esilabuza
okay pompa konapho nyakune 1 minute pompa sisi
alright baba Alright, Bob. Okay, mina baba Dube mbona ngathi indaba emthokazile kwindaba enhle kakhulu ngoba indaba lena vele yasukela kudala la kudala kodwa sike sisaba ukuthi sikhulume njalo sifake ehlelweni kodwa ke manje sokungcono ngenxa yalawo ma internet class okufanele ukuthi njengabantu sibambane sikwazi ukuba imvumo. Mhm. So mina mbona ngathi indaba emthokazile i-right kakhulu khona ukuthi nje kufakwe umdulo wokuhlukaniswa hayi akwena into e-right. Asisho ukuthi siba tribal a kodwa ke nje ukhona inkampani mayivula ibhizinisi endaweni yethu noma kungabe kuyi-industry noma kukuphi kumele kuqale kube 100% local mhlawumbe futhi 80% local then ababuya kwamanye ama-province 30% kungaba ngcono ngaleyo ndlela
ye kodwa ke akusoze kulwisa abantu belwe ngakhonokho kugcina abantu belimazana ngento ezinje
hayi khona ukuthi silwe akufuneki ukuthi silwe kodwa kufuneka ukuthi kube ngendlela izinto ezenziwa ngakhona Dube at least ama percentage kube ke at least abakobulawa makuthi ku pick and pay kuqhatshwe lakho 80% then 20% ebuya ngaphandle okunye kunje ukuthi kube uHarare la iHarare ngokunjalo ngoba kumele phela kwenze ukuthi kube 100% or 80%
isikhathi Dube sesiphelele sibili bona zanuhlelo lwethu manje siyabonga Ncube singakehlukani sibona kade kukhokela lamhlanje kwezindabeni zethu umanyana we-MTC Alliance futhi uzatshengisela emgwaqweni ngeviki ezayo usola iZimbabwe Electoral Commission ethi ayiqhubi kahle ngemfanelo ezokhethwa sinigqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo ngikhiphi 2